uhlile kunyama hleziyo yami yaluqola amehlo wami yalukhiphe ngembesi ngiphoxwe nguthando bonke labantu bathembele kuwe ubathembisile konke kuzolunga sungangiyeki nami ngibambe ngesandla ngifuna lo thando wethando ngabo khona na wethando umhlukumezile ungijijile inqondo thando 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 ngabe ngomuye ngithembe na thando 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 ngabe ngomuye ngithembe na angisakwazi nokuthemba themba ngilimazile bengifuna uthando mina lungishaye phansi lungihlulile